ukhuluma emhlangano le ndlela lezindaba yayo namhla uChamisa uthi ukubhoda akwenzela elizweni lonke kuvula amehlo ngenhlupho ezihlangana loZulu. UChamisa uthi loba nje uhulumende sethusela abantu lokubahlukumeza lapho betshengisela kabesabi ukutshengisela.
People are actually saying, President Chamisa, we are wasting time with these people. They are deaf and dumb.
Abantu bathi uMongameli Chamisa udlalisa isikhathi ngabantu laba kabasoze bekulalele. Sitshele okokwenza. Mina ngithi kakube lokuthula bona bathi asila kuthula. Akula kuthula ezikhwameni zethu, asila kuthula ezisweni zethu lasemendweni. Abantu bazimisele lami sengihlabela lingoma.
They are saying, no, we don't have any peace. So this peace you want to give a chance is not there.
Uqhubeke ethi ilizwe leZimbabwe kalisoze liphumelele nxa kungela ukukhumisana umlotha ngoba iqula lamabandla lePollard lisehluleka ukumanyanisa abantu njalo kumgceke ukuthi abantu elizweni lonke sebefuna kusetshenziswa idola leMelika hashiya kulele ngelasisindo. Isikhulumeli seMDC uMnumzana Daniel Molokeli wazise ukuba abantu abaningi sebekhathele ngebandla leZANU-PF.
Umongameli uChamisa ukhulumele ukuthi abaningi vele sebesithi selisibuzele thina. So phansi ngale abantu sebedubekile. Wonke umuntu ohlala eZimbabwe yakwazi ukuthi sesidubeke kwaze kwazi. I-school fees kunengi akuphela ukudla kuyaswelakala indlala kunengi kakhulu. So amaZimbabwe amaningi athi hayi enough is enough.
Omela emathebeleni wedale lePhalamende engwe-MDC uNkosazana Evelyn Masara uthi abantu sebelinde ukutshengisela.
Ya abantu okokuqala ukuthi bakhathele abala choice anything bajoyina ngoba vele thina asila lutho sivele siyasidubekela from kudala. So nxa umomo olizunje nje akula nto esiyizuza ngokuphika ukuthi lokhu asikufuni kumbe lokhu siyakufuna. Abantu bayifuna into yonke enziwe elizwe labayofuna ukuparticipate bebe yingxenye yabo.
Kodwa umele abatsha kubandla leZANU-PF uMnumzana Mabutho Moyo uthi kumele uChamisa akhulumisane nomongameli Emmerson Mnangagwa ukuze balungisise okuhluphayo elizweni.
Ubaba uChamisa kumele ananzelele uthethe selizweni leZimbabwe akula political crisis. Ubaba uMnangagwa uthe eselula ingalo yakhe esemukela abanye abaqeqeshi ababeqeqeshelaye emncintiswaneni ka-2018 ubengatsho ukuthi kule political crisis. Kodwa ube sithi njengesizwe seZimbabwe wonke umuntu olokokutsho mayelana ngezombangazwe kabuye sisebenzisane.
Lokhu kusekelwe ngomunye omela inhlanganiso yabe National Youth Service uMnumzana Andifazi Banda othi bona abavumelani lokutshengisela lokhu.
Ama-protests lawo akhulunywayo afuna ukwenziwa yi-MDC Alliance kaNelson Chamisa. Thina njengamalunga e-National eZimbabwe National Service Graduates Association NASCA asisoze sibe yingxenye yawo, asisoze siphatheke kuma issues awe violence.
Ezinye iyingcwethi ezigcubulunga ezombuzazo zithi ukutshengisela osuke kwenziwa elizweni ngaphambilini akuzange kuzale izithelo ngaphandle kokubulalisa abantu lokulimazisa abantu ngabezomvikela. Ngakho-ke ibandla ye-MDC kumele liphume lamanye amacebo okulwisana lo mbuso okhona. Inhlanganiso yezamazwe angentshonalanga ezigoqela o-European Union zikhuthaza ukuba kukhulunyiswane okomqotho hathi phansi kwe-Pollard engagoqeli amabandla wonke ezombusazwe kanye labezinye inhlangothi zempilo njalo lezo nkulumo kumele zilawulwe yinkokheli yakwamanye amazwe. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.